Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvula idale lePhalamende okusemthethweni esithi kumele kube lomthetho wokunika izabelo amandla njalo lokuthuthukisa amabhizinisi. Abalandela ukwenzakala edale lePhalamende abahlala kwele South Africa bathi kumele uhulumende abaphendlele indlela yokuthi bazithuthukise ngokuphatheka ekuguquleni umnotho welizwe leZimbabwe. Ababona ngezempilakahle esabelweni seMathebeleni South bathi sokulabantu abambalwa abahuda okungaziwayo ukuthi kuqhamuke ngaphi. Izisebenzi zesitolo seHattonslay esilensukwana zivaliwe zikhulumisana labaqhathi ngemali yokumiswa umsebenzi. Ilizwe leBotswana selikhulule isizalwane seZimbabwe esavalelwa entilongweni okwesikhathi eside esedlula lokhu okumele kwenziwe ngumthethwandaba. Kulayidok lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection, uNtukameli Nkomo uzabe ekhuluma labasakhulayo ngokwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edale lePhalamende embikweni wakhe owe-State of the Nation Address. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp unombolo ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngowaphasi 7 ntambama langowaphasi 6 ekuseni kumakhakhasi athi 909 AM, 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.